ndaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 3 kuzivandlela 2019 ngontungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama-farmers esigaba zonke nje ngabala ngithi ngazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi emathebeleleni abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi baloko bebhizi ngokuthenga i-feeding.
Ababona ngezomkhathi bathi kule yezi elizaletha izulu elimangalisayo elizweni jikelele kuqala nje izolo kusiya ngempelaviki okuyinto esiyamukelwe ngabalimi.
Indlela yokuzidingela i-foreign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi i-foreign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank loba sithi ku-formal banking system ngoba iyabe ingekho.
Uhulumende uthi inkampani ye-Delta yephule umthetho ngokuthengisa utshwala lenamnede ngedola lemelika kuphela. Kodwa abanye bathi akulamthetho okuvimbayo lokhu. Ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kubikwa kulakho okubangela ukuthi amankampani amaningi ehluleke ukuvula evela kukhefu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izanosi zomkhathi zithi kule yezi elizaletha izulu elimangalisayo elizweni lonke jikelele okuyinto esithakazelelwe ngabalimi. Izulu leli lihle laqala izolo njalo likhangelelwe ukuqhubeka namuhla lakusasa. Ugatsha lwe-Meteorological Services luthi izigaba ezilakho ukuthola izulu elidlulise amalawulo zigoqela iMasingo, iManicaland kanye leMashonaland East. Lolu gatsha luxwayise njalo abantu ukuthi baqaphele ngoba izulu leli liza kuba lezavunguzane isiqotho kanye lombane. Abantu abaningi bese belahlekelwe lithemba ngoba izulu likhanya lisilela lonyaka okubangele ukuthi iningi liphuze ukulima. Izifuyo lazo bese zisifa ngokucuba kwezinye izigaba. Isakhamuzi sebhambazi ye-Plumtree umnumzana Difa Dube utshele iStudio 7 ukuthi litshone lichitheka kulumango izolo. UDube uthi alubana lithe laqinisa lahlenga abantu lezifuyo.
Izulu liyachitheka kakhulu kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama-farmers esigaba zonke nje ngabala ngithi ngxazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi emathebeleland abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi baloko bebhizi ngokuthenga i-feeding njalo i-feeding yakhona ibingatholakali noma itholakala intengo yakhona ibiphezulu kakhulu obese kusenza abantu ukuthi kwesinye isikhathi bathole sebengaselawo amandla bagcine sebesekela inkomo gcine egcineni zizicubela nje bezithiye zinjalo egangeni obekade kungasinto enhle leyana ikakhulu kubalimi ngoba nxa ungabe uyakhumbula babonkomo ukuthi iningi labantu bakithi bakhangele kizo inkomo izifuyo nxa ukuthi abalazo izihlobo noma abantwana abasebenza kwamanye amazwe abayenelisa ukuthi babathumezele imali ukuthi bayenelise ukubhadala i-school fees. Kodwa-ke kube yinto enhle kakhulu ngoba nanto liyachitheka siyambonga uNkulunkulu kulokho.
Bakhona abalimayo kumbe abantu bathi isikhathi sesedlula?
ukulima bakhona abaqalisayo ulima ngaphambilini kulelana izulu elali khivize ensukweni ezedlulileyo. Kodwa ke abantu base bakunanzelela bakubona ukuthi sengathi umkhathi sowusiya ngokutshintsha ngoba kulamalanga izulu sengathi sifisa ngokuqina ukuna kakhulu uqalisela khona boku January kusehla kusiya fika kubo April. Okungayisimvamisa yakudala ngoba kudala sasazi ukuthi izulu kakhulu imbolisa amahlanga yayitholakala lapha ngabo October September kube sekufika izulu lokulima bese sifika lapha ukuqaliseni kukaNovemba kodwa ke kathesi kukhanya isimo sesijintshile. Kodwa abantu babhizi kulamalanga bonke abantu bayalima abanye sebeze belima langesonto ilanga esasilazi ukuthi lizilo.
Amadlelo seqalisile ukuhluma.
Egangeni nxa ngibhotabhota kancane akukabi kuhlehle ikakhulukazi endaweni zotshane ngoba sengike ngabhota ngaze ngayifika ezigabeni ezifana laphambi kwemabhongani khona le ndawo ababiza bathi kuse-22 indawo engcwelelane le-Wange National Park njalo engcwelelane lomngcele waseBotswana leZimbabwe. Ngike ngayafika khona kodwa ngathola ukuthi amadlelo okuyindawo kakhulu bekufakwa khona inkomo emlageni kodwa ke ukudla kwenkomo akukabi khona kahle ngoba izulu khona nje kulamalanga liqalile ukuthi line ongathi uqinile kancane kodwa ke khona ngithemba mhlambe esukwini ezizayo noma amaviki amabili amathathu alandelayo mhlambe lapho kuzaba ngcono ngoba njengoba nje kunje nje sikhuluma nje liphete liyana sibili okuyinto enhle kakhulu ejabulisa kakhulu.
Abalimileyo ubona besenelisa yini ukuthola isivuno esizwayo?
Okwakathesi kusasekuqagela ngeke ngize ngitsho ngoba izulu lakhona ngeke kuthembele ukuthi mhlambe noma lizakuna kuze kuyefika esibangeni sokuvuthisa amabele noma mhlambe ilizulu elina kakhulu okwakathesi nje mhlambe kwesikhathana esifitshane. Kodwa ke njengoba usazi ukuthi thina abantu basemathebeleni nje sikhangelele kakhulu ekutheni siqine ezandleni ngoba akululanga ukuthi abantu bahlale bengalimi kwimvelaphi yethu noma ngithi yinto yasemdabu ukuthi nje abantu bakithi siqine ngezandla ngokulima emasimini. So abantu baqinile bayazama ukuthi baphushe kakhulu kodwa okunye okungathi kuyahlupha ukuthi le nkomo lazo lezi esilima ngazo azikakaqini kahle ngoba lotshana bokakatholakali kahle zihamba zidobha nje amahlamvu ezihlahla okungayisiki kudla okulomsoco kahle ngasikhangele ezifuyweni ngoba ukuthi inkomo evikini nje leli edlulileyo iningi lethu besiloko sisanathisa emgodini sipompela izinkomo okungabekuyinto engathi bungathi nxaukhangela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusasengabo September phakathi kwesikhathi kodwa-ke uthole ukuthi kathi isikhathi bekufanele ukuthi ngabe kathesi inkomo sezitshengisela ukunona sezitshengisela ukuthi noma ezilamathole sezinonile kodwa inkomo zisacakile baba unkomo akukakabi kahle hlehle ngesimo esaziyo noma ngesimo esifisa ukuthi ngabe kuba yiso. Kodwa-ke ngithemba mhlawumbe sikhangele ukuthi mhlawumbe kuza qeqa kuhle ngasikhangela emavikini amabili azayo ilapho mhlawumbe utshane ukuzathi ukuthi ukubona kancane lapho esathi lathi sikhangele sibone ukuthi ngeqiniso kuyiwa ngaphi.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seBambazi ePlum Tree sixoxela ekhona le eBambazi. Uhulumende seswele kakhulu inkampani yeDelta ngokuthatha inyathelo lokuthengisa utshwala lenamnede ekuphekayo ngedola leMelika kuphela. Inkampani le yazise izolo ukuthi kuqala nje kusasa izabe ingasemukeli ibhondi lama-RTGS. Inkampani le ithi ithethele linyathelo ngoba ibhekane lo dubo lokusilela kwemali yeMelika eyiyo edingakalayo ukuthenga indingeko zokupheka utshwala lenamnete. Kodwa umphathintambo obona ngokusebenza kwamankampani umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi iDelta yephula umthetho ngokwenza lokhu lanxa nje amanye amagqwetha afana loNkosazana Fatsaye Mayere esithi akulamthetho oyephulwe yiDelta. Umnumzana Ndlovu yena ukhangelelwe ukuhlangana lezi phathamandla zeDelta namuhla kumbe kusasa bekhulumisana ngalolu daba. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ngalolu daba.
indlela yokuzidingela iforeign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi iforeign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank loba sithi ku-formal banking system ngoba iyabe ingekho. So izobilinda ngesikhathi eside ukuthi ithole, njalo lokhu kusenza ingenelisi ukuqhuba umsebenzi wayo okulungisa amanamnede lotshwala ngesikhathi kufunakala. Kodwa inyathelo eyenzileyo lele lokuthengisa enamnede lotshwala ngemali yangaphandle kuzobangela into ezimbili. Kuzoyinceda ukubana ithole foreign currency kusiya phambili ukuthi isebenze iqhubeke isiya phambili, kodwa kuzovula ithuba ungakhangela ukuthi wona amabhoda ethu avulekile alezikhala eziningi. Ungakhala ikhefulelekhi simusi i-delta ebingelalo inamnede loba utshwala obonelileyo, kodwa abantu babunathile utshwala, babunatha lawa amakhokho evela phandle ngaphetsheya, kungaba egoli loba eBotswana, ethengiswa khonapha ngeprayisi ethe gxaxa ngalelo bhondi abalibalekelayo. So kuzenza ukubana abantu bazabuyela ukuyathenga into ezivela eGoli loba eBotswana ezithengiswa zidula ngaleyo bhondi, ngoba bethu bethenge besenze i-US dollar kumbe i-rand uthenge namnede, angiboni kuyinto umuntu angayiba angayiqhuba yenze phambili. Ngokuya phambili kulakho ingozi yokuthi yona ngwayi-delta izaqhubeka ithengisa, kodwa isithengisa inamnede lotshwala obuncinyane nxa ukhangelelwe lakathe sebuthengisayo. Njalo lokhu kuzenza ukubana imisebenzi ngabe ilahleke kulabo abasebenza e-delta, ngoba nesincumo esithethwe i-delta sokubani sokufuze lakathe ibhadale loba yiyo i-tax ku-government nge-foreign currency, ibhadale azoyisebenzi nge-foreign currency. So ukubana ubhalanse konke lokhu kuzahlupha.
Amanye amankampani shoko singabona yini elandela umzekeliso we-delta lawo esethengisa akulungisayo ngedola lemelika kuphela?
Amanye amankampani azalandela owenziwa i-delta, njengoba kunanzela ukuthi i-delta lawo ilandela into eyenziwe isimbisa abayibaba chikenini, ngoba kathesi kwindlela yamakampani ukubana azama ukuthi asalifuni ibhondi lijalo, ezama ukurestoka ukuthi amaintain ivalue le-production, ikakhulu nxa bele elementi ekwenzeni loba entweni abaziphekayo loba abazikhiphayo kube kwakufunakala i-foreign currency. Akhona amanye amakampani azabalandela nxa sikhale kusiya phambili, ngoba i-foreign currency allocation evela ku-reserve bank ayikho efficient, njalo incinyane kule demand eyabe khona. Sakubona nje wasingena iminyaka esiqasi omnyaka omutsha amakampani amaningi kulandela lokho kwenziwe i-delta ukubana ba-charge izinto zabo nge-foreign currency. Unganazelela vele sokule lama-pharmacy labodokotela, sokule ndawo eziningi esezi-charge ngaleyo foreign currency.
Singathi sokuyikufa kwebhondi yini lokho?
Ibhondi ngokuya sibili selithwele nzima lapha ngendleleni, kodwa uthi singathi ikufa kwalo yikukhanya kwalo ukubana alisaluncedo abalifakela lona ukuthi lube yilo. Kuze kuba nzima ukuthi lufe ibhondi kanjalo loba kube sivuke sidolarize kanjalo, ngokungakhangelisisa okwenza singadolarize loba wonke umuntu efika sidolarize kubana le mali kuma-RTGS ama-figures esilawa le mali engama-US dollar ekhona zikushiyene, kule gephu enkulu kakhulu ezahlupha ukuyivala, ngoba imali enye le igephu le yenziwe yimali yobungezwa lokugila mkhuba phakathi kwethu abantu la urhulumente unesandla kulokhu. So igephu le yimali esitayikwa unproductive. So utiyavalwa njani yenzwani? Yiwo umsindo omkhulu owenza ukuthi ibhondi lingahambi njalo lingafi.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho, sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
Be moving strategically, bengabe bekwazi ukuthi uhulumende ngasoze avume bemenze uhulumende athi no, labo sebezafakwa kubo labo abantu abathola the legal foreign currency available in the country. Ngoba bangaki abantu abazakwanisa ukuthenga i-Coca-Cola ngama-US dollars? Kusho ukuthi sebezathengisa very few. In business, nxa uthengisa very few quantities, awuzincedi, you may be forced to close shop. I-sustenance of i-business kuyabe kumele uthengise izinto eziningi ukuze wenze i-profit. Ngikhangele isitolo esinjengo-OK esinjengo Pick n Pay yibo ke abantu abathengisana ngebond nangama RTGS ona lawo avele ngibona ukuthi usese khona vele othenga ku okay esebenzisa i foreign currency US dollar iRand kumbe any other of those basket of currencies ezikhona ku multi currency ukuthi ukuthi bazaba lawo amakhokhola lawo but azabe ngapi esewarehouse yabo eDelta ngoba awumuntu okumele bathenge bayabe ngelayo imali yokuthenga leyo kulo mehluko womuntu othatha i-US dollar yakhe esiyathenga amaphilisi e-DP e-pharmacy. That's the person I get at US dollar at your tenga ngayo kokukhola kwonke.
Abanye njalo bathi mhlawumbe umnotho welizwe usufuna ukuvuma imali yakwamanye amazwe ukudollarize.
Ngingavuma kodwa kamvumelani lakho. Uzakhumbula ukuthi okwenza kwaba le bond note yikuthi idola lelo lalingasekho. Izizathu idola lalingasekho yikuthi ilizwe leZimbabwe is a weak economy. Using a strong international currency surrounded by ama strong economies using weak currency. Okusho ukuthi sokufaka ipressure ku currency ukuthi labana bale mali from strong economies babuye bezothatha international currency elizweni. So koloko lingabe liza kuyenza ukuthi libe dollarize kodwa inkinga kayo soze iphele ukuthi ye ama prices azabe sithatha ama US dollar sibe sithini kodwa azabe ngekho lawo ma US dollar ukuthi abantu bathenge ngawo ngoba kumele avele samuntu kumele sibe lempahla esiziproducer eZimbabwe sizithengise kwamanye amazwe njalo kumele thine sikufuna kwamanye amazwe nxa sithenga kube kuluthwane kulalokho thina esikuthengisileyo.
Kambe inyathelo leli elithethwe yinkampani yeDelta uboningani abanye bengalilandela?
Lela wonke ama-business azaqonda khona. Isebenzi kahulumende kasikho ngisho lesisodwa esihola i-US dollar engxenye yibo ama-minister kusiya phezulu kusiya kuyo president. And izisebenzi kahulumende lezi yizo ama-customer ama-business. Nxa i-customer yakho wena business ingelamali yokuthenga impahla oyithengisayo izaphetha ngani impahla yakho? Balutshwana abantu abalabantu abangaphandle kwelizwe ababathumezelayo but nani lizwe yasivumelane lingaphandle kwelizwe ungeke wanelise ukuthi inyanga zonke uthumele $300 uthumele abazali bakho ekhaya unizabe usidlani khona angithi bathumela wona $150 ukuthi abantu bazincedise lapha ekhaya. So bangaki abalabantu abanjalo abazabathumezela ukuze amabhizinisi ngayisejaja i-US dollars bayisustaine leyo.
Umnumzana Bulisani Ncube yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Amakampani amanengi akobulawayo avaliwe njengenjayelo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa amanye avikwayelakho ukwehluleka ukuvula ngenxa yomnotho welizwe oqhubeka utshabalala. Isikhulumeli sebandla leMDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda uthi kumele kubelwe ukukhulumisana phakathi kukaZulu lawo wonke amabandla ezombusazwe kudingwe amacebo okuvuselela umnotho wona oqhubeka utshabalala.
Kuyadanisa baba ngenxa yokuthi abakhuquluzi benotho babevela ku-East amaChina abuya lapha afake impahla zabo bethiye idola le-America. Njengoba idola lingasabonakali amasekthari avalile siyadana ngoba abaningi atshele ukuthi vela basoze bavule lapho ababebhadala khona ama-rates abantu labo sebebamba ongaphansi ngoba akusela mali yokuthi babhadale ama-rates nabantu imisebenzi ayikho. Lokhu sikhala njenge-MDC ukuthi satshontshelwa ama-elections kungabe i-economy singayilungisa okwamanje kunzima sibambe amagabha avuzayo kuphela indlala sivela ku-festival season abantu babambe ongaphansi badla ingqoqo zomlomo obugandi.
Manje njengebandla kuyini abantu abamele bakukhangelele kuwona lo umnyaka esesiwuqalile?
Okokuqala mbona ngani ibandla le-MDC founde lihlale nabantu bonke hatshi ama members alo bakhulume labantu bemaphandleni bakhulume lezinduna bakhulume labanye abantu bonke abangaphandle kwelizwe benze esingathi indaba eZimbabwe sikhuphe amabhajethi epolitiki sithi singamaZimbabwe sicolelane sibumbe imvuma sibumbe into eyodwa njengoba saqala ngo-1999 sibona ukuthi ibandla lethu selagcina senza sidabukana ngenxa yezikhundla ngenxa ye-tribalism ye-nepotism ye-corruption asiqalenini sibuyele khonaphana esaqala khona ngo-1999 singakhethi muntu sithi ama-students omama ama-workers abe-church konke sihlangane lama-farmers lama-veterans qale kutsha square one ngiyakwazi singaphutha sindawolo lokho kokuthi omunye ngabe udonsa icaba omunye udonsa icaba kudanisa abantu edebe supporter ngenxa yokuthi abantu bafuna ukukhululeka sesidiniwe kanti ukuhlala siyi-opposition sifuna ukubusa yikho ke isicelo sethu sithi abantu abaginye ukuziqhenya babe ngabantu bani bahlale phansi babone sibili ukuthi kanti ngubani ophambanisa inotho ngubani ophambanisa ukuhlala kwabantu abantu abazinzanga abantwana babhalile i-form 4 babhalile i-form 6 bacedile ama-degree iningi yabo ama-results engakabuyi sebeseGoli shuwa sizaphila ngani sithume bani senzeni ama-results athi sebuya abantwana ababuyi kuzowaclaima nje lokulandela ngenxa yokuthi bakwaze bangaze bathwale izithupha abalamsebenzi ngithi nelibandla le-MDC njengomkhulumi omkhulu asixolelane nini sikhumisane umlotha kuqala thina singakakhangeli ngaphandle suka lapho bonke ababaleka ku-MDC bafoma okungamaphathi wabo ngamabizo atshiyeneyo sithi gwaqa siqalise kutshiya sike siyekele ukuthanda izikhundla siyekele ukubanga inhloko ibhalabhala lisagijima.
Umnumzana Felix Makalela Mafa Spanda isikhulumeli sebandla le-MDC kwaBulawayo obexoxa ecingweni lo Chris Kande we-Studio 7. Singeneke kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokuvingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha.
Igama nginguRapson Mwale, ngithanda ukubulisa bonke abasakazi beStudio 7 eminyakeni omutsha ka-2019. Ngithandele ukuthi ngibulise abangani bami uMoses Msuku, uSteven Joe, bonke laba abakobulawayo. Ngibulise lo mndeni wangakithi eNtumbane, abanawami nabantu abami eNtumbane. Ngibulise labantu abami enginabo lapha eGoli. Igama nginguRapson Mwale, ngiyabonga kakhulu. Ngifisa ukuthi kona iZimbabwe ibe loguquko kulomnyaka, sithole nemali, ilizwe libe nemali, ngoba kwamanje ilizwe lisenkingeni, akulamafutha ezimota. So ngifisa ukuthi ilizwe lethu libe nemali kulomnyaka ozayo. Inhlanganiso eziphikisayo nenhlanganiso ezilela amalungelo abantu nohulumeni, ngithanda ukuthi kona ngabe bayahlala phansi bebonisane ngodaba lolu ukuthi ilizwe liqhubekele phambili, kungabi nomunye okhomba omunye esweni omunye evukele iso lakhe. Kufuze kubanjiswane kube into eyi-one. Ngiyabonga, nibe nosuku oluhle.
Salibonani basakazi bakwaStudio 7, ngibingelela ngibulisa kakhulu ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Kuyasibusisa nakuyasinikeza inhlelo ezilungileyo nakuyasikhuthaza
impeni zonke siyabonga kakhulu ngathi ngomsebenzi ukubekela phambili isazisa lisithela njalo lisiluleka siyabonga kakhulu sibili inkosi ngani ngalibusisi nayo unyaka lo odlulileyo akuhambelanga kuhle ukhisimusi angiyibonanga ibingenduna ngoba vela ngenzanga lutho zami zonke ezingahlelwanga kuhle ngenxa yesimo semali engikhoyo nto zonke ziyadula uma singena kulo mnyaka hhayi lonilanga ndithakazelele sibili ngalidlala kuhle ngalidla kuhle hhayi idlale kuhle sibili okwayizona okuthi ngikhangelele ukuthi mhlawumbe kungaba lo mubelo konalo mnyaka u-019 okuthi laba abaphezulu abasikhangeleyo sokumele babe lo mqondo wokutshintsha izinto zonke zibe lula ebantwini bonke ngoba kumele babekwazi ukuthi bakhokhela inhlobo yonke ekhona emhlabeni izipofu, izilima, abangezwayo, abangakwazi ukuhamba, izalukazi, amaxhegu nabantwana abancane abangakwazi ukukhuluma bonke labo ngababa khonxa kunje kulobu buzima obungaka but sosicela usiye phezulu ukuthi awaye wasincede ngiyabonga okhulumayo uNdlovu Focus TV for uZulu kaNdaba ngisekhezi esanetiseyo umaphaniphani ngiyabonga inkosi imusiza
ngiyalibulisa lonke lihlobo labangani emagumbini amanomhlaba igama lami ngu-Gawden ngisesigabeni se-Galuga 1 kudandangula le elufani ngiyalibingelela kodwa ngilibingelela nginokudana hlobo zami lapha elikhona lonke ngisithi asijabuleni ngegama lenkosi sikhuleka lelizwe lethu eliyilona lingasayigciniwe intandane ngibingelela ikakhulu abasakazi be-7 abayibona besethulela lolu hlelo olokumana sihlanganeni sonke sixoxisana sibonisana imibono nikana ukubana ilizwe lethu singaliguqula kanjani kodwa-ke ngendlela esikilo yona hhayi laba ababuse silabo abayibona abaqala ukubusa sikhulula leli lizwe hayi yesule
sanibonani nonke zihlobo happy 2019 siyabonga, siyabulela, singenile ngomuso wenkosi, sinokujabula nje, inkosi isikhokelele umnyaka wenkosi waphutsha nomnyaka. Mina ngingu-visitors ngakoShuma, mina ngidabuka le ngaseChisuma, indawo ephansi kwe-Victoria Falls. Nginokudana kakhulu ngelizwe lethu leli laseZimbabwe into eyenzakalayo lapha nekhaya ilizwe lethu siyalithanda kakhulu sikhuluma sinje thina abanye asisekho kuleyami indawo singabantu nje sinokuvakasha nje sibuya bhek khona lapho esebenzela khona kungelokhu siwuthiye ezandleni zikankulunkulu ukubana asikhokelele kuleli lizwe lethu liphumelele nomnyaka nalo ka-2019 kuhlupheka kungani ukuyehla siyazi kungeke kulungi njengamanje sisazodonsa
Best sporting, best sustaining.
Labo ke kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli wenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Kwaneleke okwa manje likhumbule zikhona eza kusihlwa ngu-fast 7. Olivalelisayo, muntu ungamilinkomo, ngisithi litshone kuhle.